ngibona nje ukuthi kuzehlisa kwabaholi bethu waseZimbabwe abazehlise bazokhuluma nabeSouth Africa ngaphandle kwePride. Lokho kuzavula indlela yokuthi kuphume isixazululo. Ngemva kwalokho abazame labo ukuthi behlise umthwalo olapha eSouth Africa ngoba abantu vele kusobala ukuthi ekhaya bayakuthanda. Ingakho ubona every holiday they are going back home, showing ukuthi bayafuna ukuba sekhaya. Kodwa ke ngenxa yokuthi isimo ekhaya ngale kasilungisekanga, so abaholi abazama ukuthi bazehlise baphinde bephungule umthwalo njalo futhi bavumele ukhetho olukhululekileyo, free and fair, kungabi nazo lezi zinto ezigcina sezigalisa emuva njalo futhi bengabi nodlame kulabo abantu ababe bephikisana la, bezama ukuthi baphushe idemocracy. Siyabonga.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Golide. Akungene khona possible sizokuthi ungathini ngodaba lolu
udlame lolu olutholakala lusenzakala eSouth Africa alulani lokuthi ukhulumende weZimbabwe kumbe ukhulumende weSouth Africa kutheni kulokuphathisa okukhulu okwenza ngokuthi kona sina njengabantu especially ekatheni nxa sikhuluma abantu baseSouth Africa bacabanga njani, babona njani izinto, bazwisisa njani. Okuyinto sokumele kube ngumlando kakhulu kakhulu okahulumende weSouth Africa ukwenza lokho kuthi i-conscientization ukuthi abantu sibezathu bana njengabantu abansundu ama-Africans siphila njani sonke ndawonye. Ngisisho lokhu ngoba kulobudlelwano obukhulu esibaziyo obaqala kudala kufikela kubokhokho bethu. Ilizwekazi lele le-Afrika lingakabi divided njengalokho esilakho lokuthola amabhoda sola bo-South Africa, Zimbabwe, Botswana nani.
Ubona zani umongameli Emmerson Mnangagwala, umongameli Cyril Ramaphosa balakho yini ukuthi bahlale phansi bekhulume ngodaba lolu njalo ngaphumani khona?
Balakho sibili ukuthi bahlale phansi bese vele sekukhangelela ukuthi phela sizwe izwi elizophuma khona ngale, noma nje sizokuthiwa kade bexoxa nje ngocingo concerning indaba yokuthi abantu babulalana. Angubeke kucaca ukuthi okokuqala asikhambisani nakho ukuthi noma ngabe abantu bathukuthele kanjani ukubulala abanye akusona isixazululo bafowethu, ngoba ukusasa laziwa. Kusasa wona ama-South Africans kungenzeka lawo balekele kwelakithi, kodwa ke ukubulala akube yinto nje engafakwa phakathi. Kodwa ke kuloku qiniso nje obokuthi njengokuthi thina abayise ku ground lapha siyaku understand ukuthi kwenzakalani lana, and siyakwazi ukuthi labanye abafowethu bayathinteka ezigamekweni ezingekho right, kodwa futhi besebenzisana nabakhona lapha. Ngoba into yaqala ukuthi abantu abakho wena uqobo lakho dube unqabe lambile uyabathola belimazene besilwa, what more nxa sokulomntwana kamakhelwane. So into yaqala leyo kumele ukuthi abaphathi bethu bezame ukuthi bakulungise. Kodwa ke njengoba vele sekulomonakalo sekulenxusunxushwe nje, besicela umongameli nasebenzisana nabo noma ngi-foreign minister azame ukuthi mhlambe afonele ulokhuzana u-foreign minister wabo okanye umongameli afonele umongameli wangapha, kuxoxiswane kube nendlela ezokwenza ukuthi abantu bonke bafundiseke i-South Africa yonke on the ground bekwazi ukuthi bahlalisane nabanye bebekwazi futhi ukubulala akusoze kwafa kwaba isixazululo.
Kodwa ke Golide nxa sikhangela siya phambili, ubona zani kuyenzakala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nomongameli Cyril Ramaphosa babambane babonisane ngodaba lolu kungela kuxokozela khonapho?
Sivele nje ufisazi uba ngomakhelwane, singabantu singathi singabantu bakho. So kuqakathekile sibulibana omongameli laba bebabili behlale phansi bebonisane kukhuthazwe ukubana laba abeSouth Africa abatshengiswe ukubana into abayenzayo nxa bebebhizi bebulala abafo wabo bathi pho kuyozala ngomoni. So ye kuqakathekile sibili ubana ubaba uRamaphosa lobaba uMnangagwa bake behlale phansi bebonisane ukubana into engabanzi kanjani leyo, ngoba andiyabona udaba lolu olwe-xenophobia olwenzakalayo eSouth Africa kathesi asodaba osoluthinta eZimbabwe kuphela, luthinta lezizalwane zamanye amazwe. Sibonile izizalwane zeMozambique, izizalwane zeNigeria, lamanye amazwe atshiyetshiyeneyo, iPakistan, Somalia, lakonke lokhu. So yinto esiyinto esingabanjwa ngamazwe amaningi.
Abantu bakithi nabo futhi bayekele ukuthi bebe bekhuluma izinto ozizwa kahle ukuthi lezi zinto zizabhebhezela udlame, ngoba sinokuzwa ngempela abantu besenza ama-audio, abanye besenza ama-video. Ngiyacabanga ukuthi umuntu nxa ebona ukuthi into mhlambe akanakho angakutsho ayekelela abaholi bezama ukuthi babhule umlilo, ngoba kusizana ukuthi kuthi kubhulumlilo umuntu aqhamuke futhi no paraffin noma no petrol azo kubasela lo mlilo ukhuphuke ngamandla ngoba sikhuluma nje sizwile kuthiwa laba bantu balungiselela ukuthi bangene eyibhro laphana esikholelwa ukuthi nxa kuliqiniso ngempela kuzalimala abanunyazwa abantu abaningi. Besicela ngempela abaholi basukume ngokushesha, basukume ngokushesha uma ngabe ngempela bangabaholi bethu abasithandayo.